Bakhelelwe abantu ewange esabelweni semathebheleleni North kulandela ukugcotshwa kukaMnangagwa. Omunye wabathe amathe ngokhubazekileyo umnumzana Philip Ncube okhala kakhulu ngesomiso sendlala kanye lokusweleka kwemithi ezibhedlela.
Akungithazisanga ngoba mina ngisigoga kangiboni, ngivele ngithwele nzima. Akula mali, angila mali, kangiboni, ngingaboni, ninjalo ezibhedlela bafuna imali ekuthi ngibhadale, ngiyayithatha ngathi imali kangisebenzi. Njalo ukudla kawusizuzanga luthi ilanga latshisa kakhulu lathi izulu lazinela kanye yithi lapha kwelewanke yazuza ukungatholi utho nje sivele siphakathi kwendlala.
Unkosikazi Silimukile Masina odabuka esigabeni seChisuma laye uthi udaniswa yikusasa ebuvilivana.
Impuphu ayithengeki mina njengomuntu omutsha bengikhangelele ukuthi obaba basebenze lathi omama sisebenze siphandele imuli zethu. Uhulumende ongenileyo kasoze awusoke kube lotshintsho ngoba nguye obekhona.
Ugogo Lucia Ndlovu uyakusekela lokhu.
Ukudla akukho asivunanga lutho kodwa into ekhona khona alekibo siza ukuthi abadala bayaphiwa even labantwana bayaphiwa kwela kithi ufika akhethe abafunayo abangafuniyo kabaholi sukela nini sokuze kunamhla lokhu kuhlezi kungayileyo ndlela abaphiwa khathesi nya imisebenzi ayikho abantu bethu esithi bazasigcina basebenza akatholi imali akula msebenzi pho senzeni ngaye asithokozi.
Unkosikazi Elina Dube ukhala ngesimo sendlala.
Isiloyiso sethu ukuthi ilizwe lakithi kabilunge lilungisiswe kuhle abantwana baphenduke bazothola imisebenzi ukuze lathi njengabadala siphile impilo enhle.
Unkosikazi Faith Chuma laye odabuka ngaphansi kwenduna uMvuthu uthi phezu kwalokho intengo yempahla iluma isiya phambili.
Abantwana kumele bevule namuhla esikolo so kuthiwa bevule nge-Wednesday through ukuthi kuthiwa kula magcobo lawakho nduni ngaze uhambe esibhedlela uthi uyagula ngafikutshela ngokuthi akula treatment ubuyele endlini uyehlala ubuyele akula treatment and abantwana bangikhona ukuthi ngizabakhulisa njani angikwazi emakhaya sithenga ithukela $2 i-2 kg.
Umnumzana Mkhonto kaShaka Moyo ukhala ngombuso athi unendezela uZulu.
Lanamhla silokhe silabo silabo ntamo kayipheqi ontando kayiphikiswa ongithilo ngithilo. Lokho kuyadanisa kakhulu ukuthi sikhangela ukuthi ngabe sesisekumpilo yentando yeningi esingathi i-democracy but silokhe silabantu abanjalo esingathi ngama-dictators.
Inkulumo kaMoyo iza ngesikhathi iqula lenhlanganiso zomanyano wamazwe agoqela iSADC, US Embassy ne-European Union zisethula ukuba kuphenyo lwabo lokuhlolisisa ukuqhutshwa kokhetho olusanda kwedlula. Kuningi okwenziwa ngaphandle kokulandelwa kwesisekelo sombuso okugoqela ukungavezwa kwe-voters roll, ukuvalwa kwemikhankaso kanye lokuboshwa kwamalunga amabandla aphikisayo kanye lokunye. Loba kunjalo umqondisi wesabelo semathebheleleni North kuhulumende njalo engumgcini sihlalo kubandla lezano PF kundawonye umnumzana Richard Moyo uthi ukugcotshwa kukaMnangagwa kufanele ngoba ethethwe nguZulu ngemisebenzi yakhe aseyenzile kulesi sabelo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.